Umnanga kwa wethu lelokhu izolo ngesikhathi esethekelela indawo ezibhidlizwe lizulu leli.
I have come in order to visit the families, communities, as well as the infrastructure briefly has been destroyed, so we can assess and determine what the government can do in terms of assistance.
Ngibuye lapha ukuthi ngizokhulumisana lezimuli kanye lozulu njalo lokubona izakhiwo engizwe kuthiwa zibhidlike okumangalisayo. Sizehlolisisa ukuthi uhulumende engenzelani ababhekane lohlupho lolu.
We need to make sure we understand the quantum of devastation in order for us to mobilize resources to deal with the situation as it stands.
Sifisa ukuthi sibe leqiniso ukuthi kulomonakalo onganani ukwenzela ukuthi sidinge uncedo olufunakalayo.
Countries like South Africa, Botswana, Namibia and Angola have indicated that they also would want to know what our needs are.
Amazwe akugcela ele South Africa, ele Botswana, ele Namibia, njalo ele Angola afisa uba wazi ukuthi kulomonakalo onganani ukwenzela ukuthi asisize.
And we are busy now compiling materials which we think they could assist us with.
Kodwa kulabanye abantu abathi umnangagwa uphuzile ukwethekelela indawo ezilabantu abaningi ababhubhileyo labalezindlu ezibhidlikileyo. Kulabantu abafika phose ikhulu ababulele lizulu lesiphepho leli. UNkosazana Salim Lambo okunhlanganiso yePlatform for Youth Development ohlala eChiyadzwa esabelweni seManicaland uthi kaboni ukuthi umnangagwa uza kwenzelani abantu abadinga uncedo.
Ashiwo ncedo umuntu khonoko ukuthi ufike namhlanje ngenxa yokuthi urhulumente ebemele etshela abantu ukuthi besuke ebancedise ukuthi besuke ingodi le ingekenzeki. So ukuhamba kwakhe namhlanje kudlakuyo akusizi.
Ye, siyezwa abanye abebandla bezampezi besithi kunganceda kakhulu, kodwa ke wena njengoba sithi ukuthi asuzakuncede pho kumele kwenziweni kusukela namhlanje kuya phambili.
Urhulumente umele esithi nxa engabona izinto ukuthi zizayenza kahle behle bebone ukuthi bancedisa abantu into ingakayenza kahle. Ngenxa yokuthi indaba le yamanzi amaningi yabonakala ingakafiki eZimbabwe, sibona seseMozambique. Njalo nje befunele ukuthi abantu sibatshele ukuthi besuke bancedise ukuthi besuke ingozi le ingakafiki. Kufana lokuthi kulamanye ama-messages awe-CTU aqalise ukungena ngomgqibelo indaba yamanzi siqalisile. Azange engene vele ngolwesine kumbe ngolwesihlanu indaba le yamanzi ingakaqali. So ezinye izinto uhulumente nxa bewazi ukuthi into izenzayo bamele beshe besize abantu into ingakayenzakali kulokuthi beqalise ukuthi simagijima nxa sobonakele khonokho vele akuncedi nje. Uhambo kamongameli vele akusoke kunceda abantu ngenxa yokuthi kulabantu abasebefile abanye abaselalezi. So even engahamba kathesi akuncedi nje.
Singathi-ke kodwa kume njani khona manje abantu bafuna ukuthi baphiweni badinga imisebenzi nxa sithanda ukunceda?
Abantu badinga izinto ezinjengokudla, ingubo, amanzi okunatha, impahla zokugqoka, izicathulo. Singathi yonke into ongayicabanga ngoba kunabantu abangaselamisi bamele ingxenye zefuna izinto njengamatente okuthi bekwanise ukuthi amanzi angehla behambe beyozihlalela ematentini. Kodwa okwakathesi izinto eziqakatheke kakhulu izinto njengokudla nempahla njengo zamanzi okunatha ngoba izinto zonalezo abantu abaningi abafelayo sobahlala emachechizi abanye bahlala bezihlobo sobamele bencedwe ngendlela zonalezo.
Kulabantu njalo esabelweni samaswingo abadilikelwe izindlu kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Unkosikazi Itayi Dube ohlala eBhikita uthi labantwana kwezinye indawo kabasenelisi ukuya ezikolo ngenxa yokubhidlika kwamabholoho.
Kwezinye izindawo eBhikita ezingani izindlu ziwile, abanye abantu bangana baselazindlu.
Singathi abantu bolabo pho bokathesi bahlala ngaphi?
Abantu laba bahlale ezininini zabo ebangani bayabanceda. Asange sezwa nje ukuthi kulabanye abantu ababuye babathatha abahambe nje kuba abantu ababahlala labo amanesi ezininini zabo lapho uhambe kona abantu la ukuthi bathole ingcedo. Izindawo aziziningi kakhulu kodwa zikhona. Sizwa ukuthi kule two abantu abangabafindi bababuyelwa ngezindlu.
So sizokuthi njalo-ke abantwana besikolo kwezinye indawo kunzima ukuthi bachaphe izifula baye ezikolo, kume njani khonapho?
Izifula zigcwele, amabridge amabholoho afile athethe ngamanzi. So kunzima kakhulu ukuthi abantwana besikolo bahambe imanga emide engakathesi ezinyezikolo kufane ngani labantwana abalutshwane kakhulu laba abachapha izifula. Kodwa hhayi kathesi sizile sangani seminingi singani sokungcono bakubona ukuthi amabholoho amaningi ahambile.
Pho manje nxa kunjalo abantwana bazahamba njani esikolo?
Kunzima kakhulu, kunzima kakhulu kuhamba imanga emide selekezelwa ngabadala ukuthi ichaphe izifula ukuya ezikoleni. Kodwa abanye abangala abangachaphe izifula bayazihambela nje isikole ngoba nje isikole akulayo esizeke ukuthi kungani lesi esisoda esithawe lizulekile elikazamtsholo le into zingani zinezifusha.
Ye, nxa sesikhangeleke ebadaleni lapho ukuthi kade abanye belimile sibili emasimini kume njani?
Hayi, izulu litshayile, izilimo eziningi ekade zitshaywa ngumoya ziwile, ziwile kakhulu. Kodwa nje okunye vele hayi kube bathusa kakhulu, uthole nje okunye vele sokuzitshela. Kodwa hayi indala ikhona vele ngokizulu elilutshwana ecaseni.
Abantu abaningi bafisa ukuthi bancedwe njani?
Enxa yezulu leli ufisa nje ukuthi okukhaseni ulungiswe amabholoho izimota nabantwana bebehambe kuhle besiya esikole. Abawela izindlu nabo bafisa nje ukuthi bathole nje ingubo zokwembatha, bathole nje le-scarf.
Inhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations ithi akula elinye izulu eselike lana okwedlula i-tropical cyclone Idai elineko le-Mozambique, e-Malawi nakwele-Zimbabwe. Kubikwa ukuthi inhlanganiso le isidinge izigidi ezingamachumi amabili amadola, $20 million, yokunceda abakhathazekileyo. Inhlanganiso ye-European Union layo isidinge izigidi phose ezine zamadola, $3.9 million, yokunceda amazwe la. Ilizwe leBrithani lalo lithi lizanika amazwe la uncedo olulesisindo esifika phose izigidi eziyisitshiyangalombili zamadola, $7.9 million.